namhlanje emthethandaba ibulawayo ibuye ngobunengi bayo sibuye ukuthi sizotshengisela ukuthi sima lezakhamizi zakobulawayo ezazibotshelwe ukuthi zona bezingxenye yabantu ababe cabanga ukuthi bahlale ngkhaya ngenxa yokuthi bengathokozeli lokho okwenzakalayo. Ngakho umantshi ugcine batshela ukuthi kumele baphenduke ngo-August 31. Sizaphenduka-ke kuyabe kuthethwa-ke lindaba. Ngakho-ke siyalungiselela ukubulawayo abafundisi bonke abantu ababulawayo bebuye bezotshengisela ukuthi bama lezakhamizi zemakhokhoba lalaba abantu abaphuma eburoma.
Bebebaningi okunganani abantu?
Abantu bebebaningi ukuthi bebesedlula over 200 inkulungwane ezimbili.
Ye, manje ekuboneni kwakho lapha ubona ungani uZulu uyathakazelela yini okwenzakalayo?
Abantu lokhu kukhanya kuyabazondisa kakhulu, yikho sibabone uZulu ephuma ngobuningi bakhe ezohlanganelana khonapho emthethwandaba betshengisela ukuthi lokho kwenza abantu abakuthakazelela.
Lapho nxa abantu behlangana njengakhonapho bebetshengisela na ukuthi balamaphathi kumbe singathi thina ngabantu abavela kumabandla atshiyeneyo?
Hayi, laba bekuyizakhamizi ezemakhokhoko ezemzilikazi ezeburombo izakhamizi zakobulafundisi abangamelanga amabandla ama-political party, kodwa umuntu wonke jikelele kobulawayo obephumile esiqhina lokho okwenzakalayo abantu abakuthakazelele. Abantu ababothwayo abaningi babo ngabantu ababezihlalele ezindlini zabo bengalani lo msindo wawusenzakala.